Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 13 Ntulikazi 2019 ukeeps tube. Endabeni zethu lamhlanje. Ibandla le-MDC lithi umabhalane wedolobho lakwaBulawayo umnumzana Christopher Dube oxotshwe ngobambe isikhundla sikameya kumele abuyele emsebenzini. Kukhuphuka intengo yamafutha ezimoda. Iqembu leZimbabwe Netball linqotshwa ngele-Australia.
Iwinile 73-37. I-Australia hayi batshengisele sele ukuthi zintshantshu badlala and basebenzise i-advantage yabo iwuthin bona bade
zithole nzima intathele izindaba kwele Zimbabwe.
Kusukela kuJanuwari silama-incident afika 20 lapho intathele izindaba zihlukuluzwa ngabantu abamthetho njengamapholisa.
Inyamazana zithwalise nzima abantu emaphandleni kwele Zimbabwe. Lingakhuthwa luhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba kanye lezabesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi umnumzana Christopher Dube umabhalane wedolobho lakwaBulawayo kumele abuyele emsebenzini. Ibandla leli lethule umbiko lo namhla kulandela ukuxotshwa umsebenzi kukaDube okwenziwe ngumnumzana Tinashe Kambarami obambe isikhundla sikameya umnumzana Solomon Mguni okukhefu kwele South Africa. I-MDC ithi kumele kulandelwe isisekelo sombuso wedolobho leli lamanye ekumiseni umsebenzi izisebenzi zikakhansili. Ibandla leli lithi uDube kumele athoniswe amacala awetheswa nguKambarami labanye bakhe ngendlela esemthethweni. UDube ubetshaya phansi ngenduku esithi kayindawo ngoba uxotshwe ongekho emthethweni. Ngasenelisanga ukuxoxa laye kanye neziphathamandla zebandla le-MDC ngodaba lolu. Umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation ubika ukuthi iZimbabwe Energy Regulatory Authority isikhuphule intengo yamafutha ezimoda. I-ZBC ithi intengo yamafutha epetulo isikhuphuke isuka ku-$5.26 yafika ku-$6.10. Amafutha edizili abethengiswa nge-$5.07 asethengiswa okwamanje nge-$5.84. Amafutha ezimoda ayasilela kwele Zimbabwe kulandela ungatholakali kwedola leMelika lokuwathenga kwamanye amazwe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha A Voice of America eseWashington DC.
Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi isilolonga amalungiselelo ayo okutshengisela kuyona le inyanga isola ukubhidlika komnotho welizwe osukubangele ukuthi impilo yezisebenzi ibe lukhuni. Lokhu kwenzakala izisebenzi zikahulumende lazo zisithi zizatshengisela uhulumende engekela ukuzengezelela iholo ngesilinganiso esiphezulu. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi basaxoxisana lezinye inhlanganiso abasebenza lazo ngodaba lokutshengisela.
Kunjalo sebekukhumile ukuthi sokuyafaneleke sitshengisele. Kungaba nje mhlaka 22 nganye namhlaka 33 kukhona okusaseleyo ukuthi sikubambanise ukuze siphumele phandle ke sazi isiZulu ukuthi asisekele. Silenhlanganiso ezithize esisebenza lazo esithanda ukuthi nje izisebenzi zonke ziphathise kulalapha kade singakaze sifinyelele khona. Yikho sisakhulumisana labo bonke nje abasebenzayo kuhlangothi ezithize ikakhulu abangekho ngaphansi kwenhlanganiso ye-ZCTU.
Ekuqaliseni kwawo nalo umnyaka, inhlanganiso ye-ZCTU ize iqoqwe ukutshengisela kwaba le ngxabangxoza. Kathesi kuyini elizakwenza ukubona ukuthi kwenzakala okwenzakala kuqala, njalo siyasizwe lo hulumende eqonqosela ukuthi abantu bengavela betshengisele kumbe kube lodlakela bazabotshwa?
Besivele sihlezi sibotshwa iminyaka engamashumi amabili edlulileyo sezintolongweni. Hayi ukubotshwa nje sinika ilungelo lethu akusesabisi. Okwenzakala ekuqaleni komnyaka kumazimbabwenzi amaningi kumbe kuZulu kuyazakala okwamanje ukuthi kwabangelwa ngubani. Iminyaka yonke nje lokho kwaba nenhlanganiso yezisebenzi besivele sisenza ama-demonstrations ngokuthula, sisenza ama-processions ngokuthula, sisenza ama-strikes ngokuthula. Sikhangele ukuthi amapholisa yibo kufanele bebakhangele-ke banabo bantu-ke abangenela imithimba engasiyo yabo, besenzela nje ukungcolisa amagama abanye.
Khathesi elingathi yiso isizathu esiqinileyo sokutshengisela kuyini?
Ubuyanga isisizathu esikhulu, ubuyanga, indlala ezindlini.
Lowo ngumnumzana Japhet Moyo, unobhala jikelele we-ZCTU. Ubexoxa loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Kulentethele zindaba ezidlula amajuma amabili ezibotshwe lonyaka nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Lokhu kwethulwe emhlanganweni wokulimukisa intatheli zindaba ngezemithetho lokuzivikela oqoqo inhlanganiso ye-Media Institute of Southern Africa Zimbabwe owenzelwe kobulawayo. Intatheli zindaba bezifundiswa ngemithetho ebalisa i-Broadcasting Services Act, Interception of Communication Act, Official Secrets Act, Access to Information and Protection of Privacy Act, le Criminal Law Codification and Reform Act. Igqwetha leMisa Zimbabwe umnumzana uQakwashe Hobe uthi zinengi intatheli zindaba ezihlukunyezwe nguhulumende kusukela ngozibandlela kusiyafika namuhla.
Ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba lokhe kukhona njengenhlanganiso ekhangelele izinto. Sinanzelela ukuthi ngo-2019 kusukela ku-January silama incident afika 20 lapho intatheli zindaba zihlukuluzwa ngabantu abamthetho njengamapholisa kumbe ama-members e-army njengasakubona ngo-January.
Uhobe uphinde wachasisa kabanzi ngemfundiso abayethulela intatheli zindaba.
Lamhla besilapha ukuthi sikhulumisane le intatheli zindaba ngokwenzakalayo nxa intatheli zindaba zibizwe ngamapholisa kumbe nxa zihlangana lamapholisa emsebenzini wabo. Isikhathi eziningi siyakwazi ukuthi eZimbabwe kumbe elizweni lethu leli amapholisa abonakala eyizitha kubantu abasebenza ukuthatha indaba kumbe intatheli zindaba. Besilapho ukuthi sikhulume ngokuthi amalungelo intatheli zindaba alawa yiwaphi, njalo kwenziwani nxa intatheli zindaba sithi zibizelwe ku-police station ukuthi zizokhulumisana namapholisa afuna ngendaba abazibhalayo.
Umnumzana Barnabas Masimba, umgcini sihlalo weMisa Zimbabwe kobulawayo, uthi imfundiso abayithole namuhla ibachiye besuthisekile ngokumele bakwenze lobanje ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba kubhahile elizweni.
Hayi, sifunde kakhulu especially entweni zomthetho lezo ukuthi sibe kwazi ukuthi ukuze sibe safe kumele senze njani, siziphathe njani njengama-journalists, sibe wazi umthetho ukuthi osibopha yiwuphi njalo usibopha njani ngapi.
Intatheli zindaba yakobulawayo unkosazana Andile Chuma uthi bafundiswe ngokusebenzisa inhlelo zokuzivikela. Uthi ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba kumele kuphele.
Sifundile njengabontatheli izindaba kumana kumele sifunde ukusebenzisa inhlelo eziningi ezilungisiweyo ukuthi zisivikele xa siphatha umsebenzi wethu ebulenjini nanxa sithumelana imbiko etshiyeneyo.
Intatheli izindaba zikhuthazwe ukuthi nxa zisebunzimeni kumele zibike eMisa Zimbabwe ukuze zithole usizo lwamagqwetha ngesikhathi beqala ukungena engozini kumbe bebotshwa ngamapholisa. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Sizwe okwamanje esivela emaphandleni silontukamela inkomo.
Lamlela ntwandwe,
lamlela,
lamlela ntwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampaba fobembula.
Yekudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama ngontukamela inkomo. Namhlanje sebhinga lapho esikeza libikela khona ngolwesivile ngendwangu eziqhekeza ezindlini zintshontsha ukudla. Kodwa namuhla sixoxa ngenyamazana eziyingozi ezihlala zivulala abantu kulumango. Silomgcine sihlalo wenhlanganiso yeBinga District Residents Association umnumzana Elias Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mtawini.
Ngiyabonga baba Nkomo.
Akusichazisele ngenyamazana lezi yiziphi kahle kahle?
Inyamazana esizivulela abantu eBinga ezidume kakhulu izintathu, ulengwenya, imvubu lendlovu. Endi ungakhangela kathesi eBinga singaziphila ngomfula uZambezi. Yikho sihlala abantu bedibana lengwenya lakanye lemvubu. Indlovu yizo esezilanda abantu emzini yabo.
Vanga kasebefile lonyaka.
Lonyaka kuma records nxa sikhangela ukuthi sacina ukukhangela ama records athiwa ngama official records epolice ngoFebruary silungisa ukuthiwa ipositioning sepese hambise ukupaka. Ngaleso sikhathi kwakufe oyedwa, kwakufe ababili, sorry. Omunye wayebulawe yingwenya, omunye bulawe yindlovu. Kodwa nxa sikhangele sibuyele emuva yakhangela ukuthi ngomnyaka ophudlulelo oka-2018 abantu ababhalwa phansi ipolisi ukuthi babulewe izinyamazana ngabantu abangu-7. Kodwa ngaphandle kokubulala abantu aningi kakhulu ababulalelwe imizi, amasimu lokunye okutshiyeneyo.
Abezendle bona batheni nxa likhulumisana labo?
Sababhalela i-position paper abantu bezimpacts ukuthi sihlale phansi sibonisane ukuthi singakulungisa njani udaba lolu. Ngenxa yokuthi kule mule ezazibuye ku-association yethu besithi bacela uncedo ukuthi ngoba bona basesifuna ukuhambisa izimpacts e-court besithi bafuna ukuthi bedinge ukuthiwa i-compensation. Nasesithi singakafiki lapho ahlale phansi labe-pact sibonisane ukuthi kungalungiswa njani i-problem singabantu bengakaqashi ukuhamba ema-court. So salungise ukuthiwa i-position paper le esehambisa e-park. So since ngo-February abakasiphenduli. So i-problem esesilayo ukuthi nasifuna ukukhulumisana labo kodwa bona abakhanya abasizwa.
Ukhuluma ngendlovu, imvubu lengwenya. Yebo, ingwenya zihlasela ikakhulu nxa abantu bethiya. Imvubu zona zihlasela nxa sokutheni?
Abantu nxa bethiya bahlengiswa so, amabhothi ayesewathi ngamakhanungu okuncane lokhuyana abaye bengena emanzini. Kumele bengene phakathi beyofaka amanethi abo. So izona imvubu ziyandisa ukuthi ziyatshaya kuyibhothi lokhuyana umuntu ewele phela emanzini ibisinjani ibisimbulala. So iproblem enkulu ngakhanyela ukuthi ngaphandle kokuthiya abaningi eBinga basakha amanzi emfuleni ngoba amanzi lawa impompi kakabi maningi kakhulu ukuthi efike ebantwini bonke. And ngokunye futhi njenge-association esawukhulumisana labezini ukuthi sanifakelani abantu amanzi ngoba khonokho abantu bahambe bedinga amanzi besiyawatsha emfuleni besiyathiya behlangane lezinyamazana zona lezi.
Nxa ingambulala umuntu imvubu iyenzani, iyamudla?
Hayi imvubu ayidli eyandisa ukudla ingwenya imvubu iyaphonga kwesinskathi ngawolonyama iyaphonga uluma ikuqume kwesinskathi iyaphonga uchayela ibhodi ucwile uyakhanya abaningi abayabe bebulewe izimvubu abanye bayabe bebulewe ngokugalula uyakubulalela ibhodi lakho iphinde nxa ingakulumanga kwesinskathi yagcina ukugaluleni.
Ungaphosela ukugcina sibanda mhlawumbe kugatsha lwezendle.
Thina esikucela ukuthi izimpazi zona thina siyayiqala njengezakhamizi zababhalela kuhle kuhle cela besiphendule sihlalini phansi sibonisane yenze ama-awareness campaigns yenze ama-two kits sibonisane ukuthi i-compensation yabantu ababefelwe ilungiswa njani.
Hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo sibanda siyabonga.
Ngibongile kakhulu.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni besixoxa lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBinga District Residents Association umnumzana Elias Spanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Oliver Lelisayo ngontunga milinko ma.
Ngukama.
Siyabonga kakhulu ke Jahil Dala Ntungamilinkomo. Sike sibone ke okwamanje soke isikhathi sehlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Lingali litshona njani izilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi eZCTU esigabeni seSouthern Region. Isizwa kuthiwa iZCTU iphakathi kokuzwa imbono kaZulu ukuthi kuhambe njani. Ungasitshela ukuthi uhamba njani kwathi?
Kweli kuliqiniso ukuthi iZCTU yinhlanganiso ethi nxa isenza ama-decisions ayizenzele. Bayakholwa kuloko kuthiwa i-consultative approach ukuthi kaluzi abantu bathini ukusenza i-decisions. Sikhuluma ngeZCTU ibhizi iyaqoqa abantu ngokuthiyana kwama-regions, ngokuthiyana kwama-districts ukuthi izimbono yabantu ikakhulu isizwa ngani. Zinengi into ezikhulunywa kathesi ukuthi right siyananzelela ukhathesi intengo zezinto ziyaqansa suku zonke khonoko sifuna ukuthi zonizisebenzi zibona njani. Sinanzelela njalo ukuthi iholo labantu kathesi liphansi, yimbono eyizwayo leyo esuke ebantwini. Sinanzelela njalo phezu kwalokho kule ndaba leyi ethe kumiswa ngapho ukuthi kungasasebenzi imali zemzini esingathina yi-multicurrency. Kule nhlupho ezinabantu abahlangane lazo, impahla ezinye ngathi ezishota, ezinye ezikhona into engawuthi ziphansi kakhulu. So iZCTU izama ukukonsulta abantu ukuthi pho nxa kunjalo senzeni. So-ke ngikhuluma kanje ngile qiniso lokuthi pho sesizafika ekuqini kwalokho. And ngiyakukhola ukuthi masinya i-General Council izahlala isinikiwe i-4 njalo sile ndaba vele ezinye ezingakapheli esizaziyo. Indaba lezo ukuthi nxa ungasebenzi RTGS italiyana imali 2% leyana ethathwa nguhulumeni. Abantu vele abalamali leya ndaba ilokhu yindaba emqoka esegudwini. Lawo ngenye yokukonsulta ngayo ukuthi njengoba silo hulumente ongathi kalaleli senzeni sinelisane njani la. So-ke yizo zonke lezi ezibanjwayo ukuthi abantu bakunge decision babona ukuthi baqhubeka njani ngalolu hlupho esiphakathi kwayo.
Sizwa kuthiwa okunye okungaphuma ikutshengisela, kuliqiniso na?
Leyo liqiniso ngoba ukutshengisela kuyindlela yokukhulumisana lalo ofuna ukukhulumisana laye. Ngoba umuntu ungathi asihambe etafuleni sikhulumisane, ubona ngathi uyadonda kuye etafuleni. I-constitution yeZimbabwe iyasivumela ukuthi ukuze lowo muntu ananzele ukuthi hhayi phela into le esithi siye etafuleni asiyo nto yabakhokheli mbi i-leadership kuphela, into ezisebenzi zonke. Njebo kuhambe izisebenzi iyaphuma ukuthi hhayi bakuncedisane lokuthungamela ukuthi asihambeni esitaradeni sithengisele ukwenzela ukuthi lowo ohulumenze sikhuluma laye akwazi ukuthi laba abantu abahambe etafuleni aso leadership kodwa ngabantu. So-ke leyo ngenye indlela yakhona engenzakala and akulanto embi abantu bayisebenzise semthethweni okufanele bayenze ngoba sebedibeke kakhulu khanya ngathi ngela muntu obancedisayo.
Manje nxa lina khonapha liqoqa likhuluma lezisebenzi ngodaba lona lolu okuphuma kakhulu okumqoka kukhanya kuyini ukuthi abantu bakhanya bekufuna ukuthi kwenziwe?
Well abantu bale mbono eminingi nabantu bazondile khona utshengisela kukhona ukuthi abantu bazihlalele ngekhaya bengayi emsebenzini konke kukhona. So-ke sokuzananzela ukuthi phakathi kwalokho kubili ikuba kungasebenza kumbe njalo kusebenze konke ungathi hhayi leyi viki asizihlaleli ngekhaya ngabona ngela kwaba le reaction engcanyini ivikelandelayo asengizeleni uyakuhlanga sowizela kubondi kuba kuzabhuda kodwa izene ndizo zombili zikhanya ziphuma egcekeni indaba ye-dialogue la ikhona kodwa siyayibona ukuthi isiyindaba esingathi sidonse kakhulu uhulumende engalaleli into ebeyokuqala ibikhale ngabantu ukuthi bethi hayi bani asikhulumisaneni lo hulumende ke sithole indlela yokuthi sibone siphuma njani kodwa leyo khanya ngathi ayenzakali so abantu bethi hayi ama-options abanye angasinceda yikuzihlalela ngekhaya lokuthi ayi-stay away kumbe kutshengisela emgwaqweni so yizinto ezikhayele ukuthi zonke lezo zingenzakala
lo-ke bekungumnumzana Ambrose Sibindi umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi e-ZCTU e-Southern Region ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lilayo.
Siyabonga kakhulu-ke Chris Gande, sike sibone-ke ukuthi namhlanje usithandekile Mhlanga usiphatheleni kwezabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Barbara Thanyanyiwa ogatsha olubona ngamalungelo abesifazana kwinhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions njalo engumkhokheli wenhlanganiso yeCommercial Workers Union. Sicubungula ubunzima obubhekane labesifazana abasebenzayo ngesikhathi umnotho welizwe ubhidlika.
Izisebenzi azisakwazi ukuthi zenze njani. Uyakhumbula ukuthi i-monetary policy ekamsibinibe yabuya ikhipha i-US dollar ireplace ye-RTGS. Abanye amakhampani zebesekalisikunika abantu ama-US dollars sebebuyelile kuyabanika i-zim dollar and i-zim dollar yangikhona kayirethwanga ayizange ifakwe ibhenki i-rating yakhona e-bank rate bapho ngobuyela kubhondi iraliyana. Imali ezazingama-US dollar ama-pensions ezisebenzayo ngama-US dollar atshintshwa aba ngama-bond note and engarethwanga njalo okutho ukuthi khona lanxa sisemsebenzini sidubeka sizakhontinua siloko sidubeka la sesiritayile yikho okunye okubuhle.
Sesikhangela ugatsha lwakho lwabesifazana kuyini elikunanzelelayo okwehlukileyo okubakhathazayo kulabanye?
Ubuhle bakhona ukuthi yimela omama abasebenzayo njalo ngimela omama kugatsha lwe-commercial workers union ngingu-president ongumama. Ama-issues abomama a-affecta omama maningi kakhulu ngoba you-find ukuthi umama nguye omele abone ukuthi khona ezinto kufakwe into yokupheka, nguye omele abone ukuthi abantwana badlile, nguye omele abone ukuthi abantwana badlozile, yonke into ikhona lanxa ubaba uyabe ekhona. And sinxa sinanzelela ukuthi silabomama abangelabo baba ezindlini esithi ngama-single parents. So uyathola ukuthi khona ukuwoma kwezinto lokho kuwe kubomama. Xa kusenzwa amabhajethi into ezingama-sanitary towels akufakwa kumabhajethi ngoba bakuthathe ezithi into ezingelamsebenzi. So kathi singakhangela ama-sanitary pads ukuthi adura njani. Mina nginje ngisebenza angikwanisi ukuthi ngiwathenge. Mina bantwana mama ngabantu badala ababili mina owesithathu osokufika nzima ukuthi ngenyanga ngikwanise ukuthi ngithenge okukwana thina sonke sobathathu. Njalo ungakhangela kathesi akunamagesi, siyakwanisa ukuhlala ingxenye ama-hours ayi-16 singenamagesi. Nxa singenamagesi kumele usebenzise inkuni kumbe igasi okuyikuthi kuna omele adinga inkuni lezo ngumuntu ongumama ngoba nguyemele abona ukuthi kuphekiwe. Sithola abantu omama especially abasebenza emadorobheni bethwala nzima ngapha bayabe besebenza gadala lemsebenzini bengatholi lutho bengatshayisa sebehambe ezindlini akulankuni akulamanzi njengawakhangela indawo yakobulawayo. Sesilamalanga adlula 10 singela manzi okuyinto edalisayo kakhulu ukuthi omama sitholakala sidubeka nxa esehambe uyadinga inkuni umele ahambe edinga amanzi ngapha uyabe ediniwe. So sibona ukuthi omama bayathwala nzima kakhulu. Ama-basic commodities ezitolo asathengeki into ezingabothukela, into ezingabompuphu, into ezinjengabonyama. Vele inyama asisayazi, abantu abaneizisebenzi eziningi vele abasakwazi ukuthi inyama yikuyini. Ungathi uyazama ukuthenga amatemba, itemba lakhona kalithengeki. Honestly, impilo esesiyiphila kathesi njengezisebenzi isifanana laleyo izothiwa ngeyezibhonda, ama-destitute standazile. Workers are now destitute.
Ugatsha lweni lwabesifazana lalo liyaxhasa umbono we-ZCT ukuthi kutshengisele.
Yes, siyawuxhasa kakhulu ngoba umbono lowo ulethwa yi-ZCT waphuma kudale okuthiwa yi-General Council okuyiyo eyenza ama-decisions apha abambana abambi izisebenzi. Thina njengabomama lathi siyahlala kuleyo nikuleyo nhlanganiso okuthiwa yi-General Council. Nxa kusenziwa ama-decisions lathi sabe sikhona, siyabe sincedisana labo lathi sesasiphusha ukuthi no, into sezinzima kakhulu, ake siboneni ukuthi singayenza something njengezisebenzi ngoba sesidiniwe, akusathuleki lapho eZimbabwe.
Leyo bekuyingxoxolo unkosazana Barbara Tanyanyiwa, okhokhela ugatsha olubona ngamalungelo abesifazana kunhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions, njalo engumkhokheli wenhlanganiso yeCommercial Workers Union. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu ke Sithandekile Mhlanga, ungadinwa lakusasa. Kwezemidlalo, iqembu leZimbabwe Netball namhla linqotshwe ngele Australia 73-37 emdlalweni wenkezo yeVitality World Cup odlalelwe eLiverpool kwelebhilitane. Akade besenkundleni okudlalelwe khona bathi lizamile kakhulu iqembu leZimbabwe ebelithweliswe nzima ngele Australia eliyilo elibambe okwamanje inkezo yeWorld Cup. Ake sizwe umnumzana Elvis Ncube exoxa ngodaba lolu.
I-Australia team engu-number one emhlabeni nje kunaleyo mdlalo we-netball. Nxa siyibhekele futhi ukuthi yiyo esile-record number yokuwina i-World Cup kwedlula amazwe wonke nje emhlabeni jikelele. So singakutsho ukuthi umdlalo wankhona kungekube lula kakhulu kumantombazane ethu. Kodwa hhayi, adlalile sibili amantombazane loba sishiwe nje ngoba sidliwe iwinile 73-37. I-Australia hhayi batshengisele sibili ukuthi zintshantshu, badlala and they basebenzise i-advantage yabo i-Wooten bona bade. Amantombazane ethu agijima sibili afasti energy balayo bezama sibili ukubreak amasinga, bezama sibili ukuthi begijime basebenzise i-energy bebreak begijime. Kodwa hhayi, i-Australia i-defense yabo ibakhulele ngobude 1-2 le-experience kokutshengiseleyo ukuthi hhayi umdlalo obojwayeleke kakhulu kakhulu.
Ye, singathi okulandelayo kwini?
I-next game sidlala Northern Ireland. Lapho-ke sikhangelele ukuthi amantombazane azanqoba. Ngiyakwazi ukuthi bangu-number 7 kodwa hhayi, thembile sibili ukuthi ngendlela i-energy abatshengisa ngayo ukudlala amantombazane ethu angane ngakunqoba, ngoba i-game yabo ye-Northern Ireland bedlala e-Sri Lanka abatshengisele ukwazi intshantshu njengalokho esikuhlanela khona mhle kwe-Australia.
Ungasitshela-ke ngama-points.
I-Australia yekhokhelayo ngoba yesila 2 wins, kulandele i-Zimbabwe ile 1 win, and then ukulandele le i-Northern Ireland zokugcina i-Sri Lanka. IZimbabwe ile chance enkulu kakhulu yokuqhubekela phambili ngoba if i-Sri Lanka ingadliwa iZimbabwe laye ilobe ngazi idliwe i-Northern Ireland iyaqhubekela phambili ngoba kufuneka ama-team ayi-3 ku-group, each group.
U-Elvis Mpofu ngomunye wabaqondisi benhlanganiso ye-Warriors Club, sixoxe laye ese-Manchester kwelebhilitane.
Come
Lege ingoma yekumbongi ulikwa kancube singakehlukani ukuthi sikhangele ebesikhokhela lamhlanje. Ibandla le-MTC lithi umabhalani wedolobho lakwaBulawayo umnumzana Christopher Dube kumele abuyele emsebenzini. Kukhuphuka intengo yamafutha ezimota. Iqembu leZimbabwe netball linqotshwa ngele-Australia. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu okwamanje ngolivalelisayo ngoGibbs Dube.